besikhangelele ukuthi vele nga kwavula khona pano ministers abuye lo president bezovula amanye ama lodges, but unfortunately bachiya bekhulumile kuphela ukuthi sokuvuliwe. Into eyayisimangalisile yona le ukuthi baza ukuthi domestic tourism sivuliwe, kodwa bengasiphanga ukuthi kuvulwe ama intercity flights lama intercity buses. But unfortunate part of it, as we expect sibili lama domestic flights ona la akhona kuvulwe lama border, because nxa kungavulwanga iborder kuyafanala ukuthi vela sikaqalisi. Ngoba if you look at what is happening ku-Zambian side, they have started operating, izinto zabo ziyamuva kuhle kuhle, but thina ngapha i-town is just like a coast town. Lo mfulo usuzoyehla kade siku-expecta. Kuqakathekile ukuthi ngoba abantu kabasaphili vele iVictoria Falls without tourism.
Singathi isikhathi sifanele yini ukuthi kuvulwe, njengoba sibona ukuthi igcikwane le-COVID-19 lilokhu limemetheka? Kungaba ngcono ukuthi kuvulwe yini abantu bephili kumbe kuhlale kuvaliwe?
Sibona kuqakathekile dadewethu ukuthi kakuvulwe. Yes, umkhuhlane siyawuzwa uyamemetheka, lokho sizwa kukhulunywa ukuthi lapha lalaphana, but sesiwukhangela sesibona ukuthi kungangcono siphile lakho lokho kuyinto, ngoba kasikwazi okwasiza ingulube ukuthi kuyini. Singathi sina akuhlale kunjalo, kuyizokuphele i-COVID esingayaziyo ukuthi iyaphela nini. Kodwa sibona zathi kungasincedisa ukuthi nxa i-tourism ingavulwa, loba kulalesi simo esomkhuhlane okhona omemetheke umhlaba wonke, ngoba sibona ukuthi kwamanye amazwe sebevulile. Kuyafanana lokuthi kuvuliwe mbe akuvulwanga. Sibona zathi nxa kungavulwa even umkhuhlane lowo ukhona, kungasincedisa ezimpilweni.
Yona impilo ibisinjani khona ngapho ebantwini abathembe ukuziphilisa ngamabhizimusi awezethekeli, ukuthi kuzaletha ububelo yini kungavulwa? Njalo libona ingani izethekeli zizabuya igcikwane leli lingakapheli tu?
Izethekeli sikhangela ukuthi zingabuya dadewethu. Inkinga yona le ukuthi ezonga kungavulwanga ama-international flights la, akulazizethekeli ezingabuya. I-domestic tourism yethu esilayo asiboni ukuthi ingasinceda ngayo, ngoba iyabibisa yona le ibhondi engasisindawo. AmaZimbabweans ukuthi nje i-problem esilayo uNkulunkulu asibusisa ngayo ukuthi we hustlers, singabantu abasebenzayo nzima. Kodwa ungathi uyakhangela sibili, hheyi, izakhamuzi zithwele nzima in terms of impilo, hhayi akuphileki. Abantu abaningi sebezi basuke emadorobheni baya emakhaya ngenxa yokuthi impilo edorobheni ayisakwaniseki. Ngikhuluma nje kathesi, okuhle yikuthi abantu sebe-understanda into okuthiwa yi-community. Ye-urban community sikhulume nge-suburban community, sikhulume nge-rural community. Abantu sebekwanisa ukuthi bancedisane as a community, because nxa ungancedisi omunye umuntu ukuthi empilweni yakho ufana ukuthi vele you are not within the community, awulancedo ongalunika ku-society. Okunithabisayo nje ukuthi amaZimbabweans sebekwazi ukuthi i-neighbor, njengoba kwakhulunywa eBhayibhelini ukuthi you must love your neighbor, that's what people are now exercising to make sure ukuthi everyone is surviving, akula muntu ofayo ngokulamba. Kodwa esikukhangeleyo ukuthi sicela ukuthi uNkulunkulu angasiphathisa i-tourism ivuke phambili, kwenza ukuthi abantu baphilisane bancedisane ezimpilweni. Ngiyabonga.